Selokhu kwaba labantu base Zimbabwe izalwane zeZimbabwe zingaphandle kwelizwe kawukazi kube lesikhathi lapho ezinikezwa khona ithuba lokuthi bavote kanti ungananzelela lake abantu base Zimbabwe abangaphandle kwelizwe abangayithanda into yenziwa ngohulumende lo obusayo ngakho nxa benganikezwa ithuba lokuthi bavote cacangelwa ukuthi iningi labantu ogoqela mina ngokwami anyeke ngavotela uhulumende lo okhona ngakho ke kungenye indlela ke eyokuqila endabeni zamavoti leyo oyokuncitsha labo abangaphandle kwelizwe ithuba lokuvota ngoba nxa benganikezwa ithuba lokuvota bengaphandle kwelizwe kutsho ukuthi amanye amazwe kuzaba lula kuwo ukuthi akhangele benze isupervision yokuvotiswa kwabantu lapha kunzima-ke ukuthi nxa kulobuqili obungafuna ukwenziwa ngulo hulumende obusayo abenze ubuqili bakhe ngoba nje abantu babe bethe nhlo amehlo akudingi njalo futhi bamenywe ukuthi bazekhangela benze lokho kuthiwa i-election monitoring abevele esekuvotelwa phambi kwabo ngakho ke mbona ngathi hayi yinto le eyenziwa ngamabombo mpela ukuthi sincitshwe amavoti ngoba bayazi ukuthi asisuthisekanga ngendlela ababusa ngayo.
Izizalwane zeZimbabwe eziphandle kuyini ezingakwenza ngodaba lokwaliswa ukuvota lolo?
Kuningi kakhulu ezingakwenza ukuze zihambise umbiko kuhulumende ukuthi zinikezwe ukuvota kodwa ngibona ngathi nje abantu bakudiaspora kabenzi mhlawumbe kahle ngokuthi ngokukhankasela ukuthi banikezwe ithuba lokuthi bavote kanti ke ngibona ngathi bale ndima abangayidlala kakhulu ekutheni lapho bafake izikhalazo kuhulumende la kuhulumende wamazwe lapho abahlala khona ukuze labo hulumende babe ngabanye babantu labo abahamba ke befa ipressure kuhulumende weZimbabwe ukuthi kanikeze abantu amavoti ungananzelela izanu njengoba usitsho umsakazi ukuthi yona ikhala ngokuthi njengoba kayivunyelwa ukukhankasa lapho emazweni lawo lapho kulezi zalwane khona zeZimbabwe ezikhalela ukuvota kodwa-ke yona iyala ukuthi amanye ama-political parties akhankase phakathi eZimbabwe kodwa ifuna ukuyancindisana lawo emavotini uyabona ukuthi ngathi kulama-double standards khona lapho iyabonisa kakhulu izanu PF ukuthi iliqembu kumbe uhulumende wayo nguhulumende wobudlwangudlwangu uhulumende onganaki amalungelo abantu.
Udaba lodlakela esilubonayo elizweni ulubona njani?
Udlakela esilubonayo lolu lube kakhulu njalo luyisibonelo sokuqala ukuthi ukhetho lolu luzayo kusoze kube lukhetho singathi thina ngesilungu phecelezi free and fair kutsho ukuthi iZanu PF yiyo ephethe intambo kuyo yonke into eyenziwayo iprocess yama-elections ngakho kangibona ukuthi izakwenza ukuthi kuvota kube kuvota mpela okucacileyo ngoba ihlukumeza abantu ichaya abantu kayivumeli abantu ukuthi bayekhankasa ukuze bakhulume lalabo phela ababezovota abantu bachaze-ke ukuthi kuyini abangakwenza nxa sebengene embusweni mhlawumbe nje ukuthi bake bakhulume nabantu ukuze abantu bazi ukuthi iqembu ngeqembu lithembisane kwinelingakwenzela abantu bese besiba lesinqumo esingcono nxa bekhetha ukuthi hayi singakhetha lo ngoba sazi ukuthi yena uthini kodwa izani iyo yodwa nje efuna ukuthi ikhankase ivalele amanye amaqembu ungananzelela ithethe futhi le msakazo akula amanye amaqembu avunyelwa ukuthi ake angene emsakazweni bakhulumele abantu bafinyelele ebantwini bonke isizwe sonke ngakho udlamelo lo esilubonayo lungezinye zezinto ngamanye amaqhinga obuqili enziwa liqembu leZanu PF lohulumende wayo ukuze nxa kusifika isikhathi sokhetho kube yibodwa nje abahamba phambili.